ohlaziya ngamalungelo oluntu umnumzana Efincube uthe kulinyathelo elihle elithathwa libutho uma sebefezile abakade bekujonyile.
Ukuba sefu kuyinto ezakhe sisikhathi kubeyenzeke kuzela ngokuthi kuyasekelwa yini isisekelo sombuso ngendlela efaneleyo yokuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa yini, kuyavotwa ngendlela ekhululekile yini, kuyakudalwa imisebenzi. Kuyaphilwa impilo eqondileyo esibhedlela kube lemithi esikolo kufundwe ngendlela efaneleyo. Isefithi yomuntu into ebanzi kayiyo kuphela ngamasotsha, ithinta konke okudingwa ngumuntu kumele kube khona ukuze sibe sefu. Kodwa ukubuyela kwebutho yinto yamukelekileyo vele, kumele bayihlala ngaphakathi emabharakini ngokuba umbuso welizwe ufanele kube umbuso wama-election abantu abavotelweyo ngokwesisekelo sombuso.
Evumelana lo Ncube umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuyisenzo esihle njalo bakhangelele ukuba kube lokuthula ezweni.
Kuyinto enhle ngoba abantu vele bebengahlalisekanga ngoba abantu bayawesaba. So uma sebuyele kuyikuthi abuyela wonke kuzaba yinto enhle. Sesikhangelele ukuthi amapholisa lawo abe professional ngoba amasotsha abantu besaba kodwa bengalahlukumezo njengamapholisa. Amapholisa ayi-corrupt kakhulu.
Umlweli wenkululeko umnumzana Matthew Sibanda ukuthakazelele ukubuyela kwebutho enkambeni wakhuthaza ukuba lapho amapholisa eqala ukusebenza ababe lenhlonipho alandele imithetho hathi ukumemethekisa obugwelegwele.
Ukubuyela kwamasotsha ezinkambeni kasilahlupho lakho ngoba kade bekuphumele ukukulungisa maso kulungile. Hayi, asilubona uhlupho, kulungile ukuthi babuyele ezinkambeni. Okunye njalo ebese kuthanda ukuthi uma bebuyela ezinkambeni kabe kufanele ukuthi alawa amapholisa ngendlela kade sesenza ngayo engasayenzi njengabantu bomthetho, sebesetsha abantu izimali emgwaqweni lasezitaradeni. Labo babaqondise babatshele ukuthi kumele bayesebenze ngomthetho oqondileyo elizwe ukuhlonipha abantu ezizalwane zaseZimbabwe bengaziphathi bezihlukumeze ngathi ngabantu bokuze ama-foreigners.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube uthe kuyisenzo esihle ukubuyela kwebutho ngoba bebesebelovalo ngenxa yembali yebutho abalayo emaNdebeleni.
Ukubuyela kwamasotsha lokhu esibona kusenziwa ebuyela emabharakini mbona ngani singathi se-positive development egcwalisa khona lokho akade bevele bekukhuluma ukuthi khona bona abahlosanga ukuthatha umbuso kumbe ukuhluthula umbuso ku-Robert. So ngathi sibabona sebebuyela emabharakini ukuthi khona uhlelo lwabo kuba nomongameli omutsha ongaso Robert Mugabe kuthi ukuthi khona soluphendile. Njalo khona kuvele kungafanelanga ukuthi khona amasotsha akhanye egcwele indawo yonke khona kungelambi khona lokho kuletha ukuthi khona izakamizi zingahlaliseki.
Olwela amalungelo esifazana unkosikazi Jenny Williams uthe kuhle ukubuyela kwebutho njalo kuqale izolo ethi kodwa bazasala belovalo kancane.
Ndizela bazaphinda ukuthi ndizela besithi ukuthi basebenza ndawonye kancane kancane kuze kuthi ithola.
Iningi labantu lithi ibutho lilalele iziqondiso abaziphiwayo bephuma enkambeni bethi yebo kungabe kube lomonakalo kodwa awufananga lowakwamanye amazwe. Bethi ibutho alihambe kuhle ngoba livele lingafuzanga ukuhlala loZulu kodwa bathi bengathathi isifundo esibi sokuthi umbuso uyahluthulwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.